So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku-4 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela yokhetho. Silengxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqe izandla kunsukwana isanda kwedlula, kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena, wadliwa umna wakhe uStamene Mbari, wadliwa udade wabeChiretsi le. Ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi, abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo leparty yakhe.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMuhadi nxa ubaba uMuhadi enefunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga eSADC alithumi lasithupha 16, kubikwa kulababili abazise ukuthi bazakuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alithumi lane iphe izizathu ezithiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcinisihlalo ohlangothi lweSADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abekhona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anquse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ivandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende, kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo. So ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo. Okwesibili, kunengi okwenziwa yizekhi njengorefuri kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuwuguqula okuphathelane lama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. iZANU-PF isebenzisa yehluleka ukuqilibezela abantu. So ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga kodwa ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni la kundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self determination agenda lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi so ke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethele uphudaba so ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzele abantu zananzele ukuthi wonke lamabandla kade khona contesta ngama elections kathesi amanye avuke sokulama elections azabuya elala azovuka futhi ngo 2028 sokubuya ama elections eZimbabwe kodwa ke MRP ihlala ikhona njalo ikhankasa inyakaza ilungisa inhlupho zonke ezicangana labantu bakomthwakazi kungakho ke sithi hayi asikhali kangako ngoba vele sasingawukhangelelanga alizwile ukuthi izana uPF iregile lati sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo
manje nxa sikhangela elakusasa kuyini elikukhangeleleyo lizancintisa njalo na
ye elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babugande ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election udaba lwethu lwedlula kuma elections ikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama signatures angafika 25,000 online lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies ama signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma international stakeholders wonke sabhalelayo okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lawo kulenye njalo inhlangano yamazwe omhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number yibo ke abasenzisa esadinga nalama signatures sayenelisa ukwaqoqa nje ngenyanga eyodwa bese senelisile ukuqoqa lama signatures online adlula 25,000 then physically adlula 15,000 so lokhu kutshona kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba asela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba ngokunjalo ke siyaguguzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangachawa luvalo kusese kukhulu esiza kwenza njalo kungekudala umkhombandlela sisabanika ukuthi hayi sesisiya ngapi sesisuka kuleli zinga sesisiya ngapi abantu bakithi esingabacebisa khona sibacele khona ukuthi mabazi thembe njalo bengathemba ukuthi ukhona omunye umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana laso thina ngokwethu uqobo lwethu ithe sizalungisela lezi nhlupho abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa unesenjamisa le TRPC yakho ukuthi bekhuphe izana thina siyala sithi hayi inhlupho zethu akulandaba whether izana PF kumbe unesenjamisa konke kuyafanana ngoba siqukethwe in 1979 Shona Grand Plan the 14 page review eyabhala izana PF layo iCall TRPX AMDC kanti ehambisana lokho kwenziwa ngabo CCC so ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukukhupha izana ukuzulungise uhlupho lwakho kuyabonisa ukuthi awuka understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare kungakho ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni siyibe munye siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engacotshwa lamuhla. Umbuzo ukuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo. Oyi ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi wasuka esihlalweni kulandela imbingo yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda nyakenye ngenyanga kamabasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye udaba luka mongameli umsekeli wakhe owesibili andi basebenza bebabili ludaba oluqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwenjwayelo kumbe kuyitradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo eminingi kodwa sithi yimathebeleland bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresigna wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga upresident kazafakanga ke omnye umuntu la ekhona phana ukuthi kukabili ukuthi ukuthi waye kaka ube ngathola umuntu ongamfaka okwesibili ukuthi ube nga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa ukuthi uyabe ngafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kade akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzabhumbu waye ngapha ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathiweland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeke isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathiweland kuyazokungathiwa ukuthi ngezindlela ukuthi upresident ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga sokungadala i-statement kumbe inkulumo engayisiyo.
Elo ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude esazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga bagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. Uchamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho. Uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba umnanga kwavotelwa ngabanengi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho, angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa eyami intando, kodwa alwana ngabe kusenziwa eyami intando laba bantu they are wasting our precious time, bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe. Ukhetho luhanjiswe kuhle, ivoters roll izeg yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district yasibiza thina amacandidates amaphathi wonke yathi beyandizothatha ama voters roll. Sakhamba sawapiwa ama disk ama voters roll. Abe triple C balawo, latha be ZANU PF silawo. I voters roll engahanjiswanga. That was way back ukuthi ma kwakulohlupho i voters roll le wawuhluyibone. Uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqinibezela. I voters roll sawapiwa izek ama disk angkhona i ward nge ward constituency nge constituency ama candidates ama MP bapiwa ama candidates we local government thina ama councillors sapiwa. Saba layo sikampena siyithwele siyisebenza sazo ukuthi umuntu register ngizibani uregister endaweni enje ubani uregister ku polling station enje njalo. So ukhetha ukuthi lwenziwe kutsha ikuwaste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi uhulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili. Lokutshona sibuyele emuva sisebenza sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident odliweyo asikubonte kungasinceda ngani thina lokho, akusincedi ngalutho. Udliwe yena, wadliwa umna wakhe usitamene empari, wadliwa udade wabechiretsi le. Ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi, abayekele ilizwe libuswe yilo owinileyo le party yakhe. Silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esizipromise abantu, usiwesitela isikhathi eside kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa kuthiwe nguye owinileyo. Akufi kwenzeka lokho, ukhetho luza kwenziwa kutsha njani? angawina yena nje wanefuna ukuwina abazadliwa ngaleso sikhathi labo betha kwenziwe kuchuketo kambe ungaba yilizwe lonelo kwehlula sibise America uBiden esewinile uTrump wathena ukhetho liphathwanga kuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga kalunganga ngoba wathi urojiwe that America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze ukhetho kutsha ukhetho lukhanjiswanga kuhle ngesikhalazo sikaChamisa why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi ukhetho kukhona ngale kiwo ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi bayenze iregime change asuze sikuvume lokho thina ukhetho solenziwe solwedlule xa lelo hlupho lomhlupho akahambe ekhoti le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi amavileven wonke asayinwa ngama agents akhe akhomba mhlopho ukuthi Triple C idliwe iZANU PF yawina kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba faka icabinet yakhe ibhora lichayo liye phambili sidelive abantu beZimbabwe bathola ama services from ihulumende abayikhethile ngiyabonga kakhulu.
Lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobola imele wesilobela emele ibandla leZANU PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 esesilobela. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni ye-National Sports Stadium lamuhla, lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatha. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani hayi siyabonga inyusi namandebele ngamashona sinto yinye kakhulu abadala ibababulalilizwe ekhaya loba lati singayanga ukuyavota abadala yiba babulalilizwe ekhaya zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa usiya khona lidonsa yonke liyani usiyali bathakazela ukuthi abantwana babo nxa bevotela iZANU bathakazelela abantu ababo ukuthi bahlale eGoli bengababoni kuthi ukuthi into abayifisayo laba abadala abavotela iZANU. Ngabe ungumshoni, ungumkhala, ungumhlobo bani, ungumvendi, uyini? Ngithi kini badala lirongo yini elenza iZANU ibilokhu ibusa alifuni ukuthi ilizwe lelo libe right lijabulele ukuthi iZANU ibilokhu ibusa ibulala ilizwe. Badala lina badala lonke lesiDebele lani badala besishoneni nxa lisizwa li-audio ibalwa ngithi lirongo badala lina yini elirongo badala yini elithanda uMnangagwa yini elithanda iZANU. Ngiyabonga siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumeli iZANU ani likhulumeli iphathi ezwaye olobubelo nje njengeSouth Africa. iSouth Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulali yini lina lichaze ukuthi uMnangagwa winile iZANU winile kwini khona okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa ahlonipha mani umuntu omdala unxa ukukhulumela iZANU ngani ukukhulumela uNkulunkulu ngabe kungcono. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7. Sanibonani nonke bantu bakithi. Le ncwadi, le message ngiqondisa kuPresident. President Kabutso Mnangagwa. Siyacela bakithi. Lungisa imigwaqo, lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe. Imigwaqo, amakliniki, imfundo ibuyele esimeni sayo. Kuvula amafemu koBulawayo. Into siyacela zonke lingazise Harare. Imali eselilayo iningi bakithi President, zama nje ukuthi ulungise izinto zonke ngendlela eqondileyo ngoba amamisteki elawenzayo liZANU wonke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokubuko zami. So correcta mpela, yenza ama-correction, abelungu bebuye, abantu besebenze eZimbabwe ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakithi. Siyacela president zama ukulungisa nokufaka nje abantu ku-cabinet yakho kube balance. Izinto zihambe ngendlela, zihambe ngendlela. Lungisa mpela, lungisa ube lesibindi, lungisa lungisa izinto zihambeka. Abantu bezimbabwe badinga nje into inhlalakahle. Angili lawo kodwa ngicela wena president ukuthi onamandla ukwenza konke lokhu. Isicelo sokuthi lungisa ezimbabwe president nangakho. Njengomuntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke, lungisa izinto. Sezwa lokuthi wafundela ibuilding whatever. Izimbabwe yakhiwe mpela ivuke. Ilizwe elinomnotho ongaka shuwa. Hayi hayi, siyacela siyacela.
Ngiyabulisa ku-Studio 7. Khuluma nguThulani Ndlovu enkaya kwendunu Sikhobo Khobo. Ngithanda ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yikhansila yesilobela. Into oyikhulumayo kayikho nje, indaba yakho kayikho. Akula ntuthuko eyenziwa ngu-Emerson never noma kuphi nakuphi. Khonapho uma usuka koBulawayo usiya esilobela, umgwaqo wakhona uyawubona ukuthi unjani. Mina ngikhuluma kanje uba yindawo eyizihambayo zonke lezo. Uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona, kodwa yithi umnankakho wenza yiphi intuthuko efakwe kumnankakho? Akuna next. Ake nixole lingaqambeli abantu amanga, nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023.
Studio 7 linjani? Hayi, siyawuzwa umphupho kaGawule loJoseph. Nguwe labangani bakho nalo Khumalo wemguza ozinika isibongo sako Khumalo esinya. Lina badala lina kusukela namhlanje kwazizini nje ukuthi seliphelelwe yinto elilayo. Yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani. Ingathi asilitshelanga.
Studio 7 linjani? Abasakazi abahle abathandeka, abasakazi bethu sibathandaze, silethile indaba ezimnandi noma nje zingahlali kahle edlebeni. Omnankagwa lo kusasa uyabe jikiza muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa, singazi ukuthi bamthume washesha ukubuya la ani balokhu nje bamhalalisela la mele sibambaneni. Sizinyama seZimbabwe mele sibambaneni, sibe yimbumba, kungabele shona, kungabele Ndebele, kungabele Donga, sibe yinto yohani, sivumelane into yodwa. Sekhupha umnankagwa ngoba la kuzanyiwa, la kuzanyiwa isikepe naso sase-South Africa siyasinga, sitshona phansi. La kumele sivumelane into yodwa, sihambe sekhupha umnankagwa kuphela, ayikho enye into.
Studio 7 linjani Nkosi? Ngilela nabaseni. Hayi, sifuna ukukhuluma le ndaba kamnankagwa. Yabona umnankagwa labantu bakhe laba bisisa, kanti bona bagijimelani vele? Into abayigijimelayo kuyini? Njengoba vele usisele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnankagwa vele ulisela, watshontsha vele amavoti kaJamisa. Manje yena nxa kuyukuthi uwinile, ugijimelani? Gijimelani umnankagwa? Indaba engahambi kancane kancane, kumbe hambe lugege njengofuthu. Yena ugijimelani umnankagwa? Siyabacela abantu bezana bengasijwayele abantu bezana, bayenze njengabantu.
Siyabonaimfundo
zabazisacabange
ngenxa yabo futhi
thola nzima ngenxa yabo.
Umthimbi yasola kakhulu umfokanxumalo ukuthi akurayitanga lokho abakwenzayo.
Sendibonani kusitiyotenjani kubizwe ndakithi esithimbile ukuthi sizonqoba. Siyazi ukuthi inqobile futhi njengoba siyazi ukuthi izani ngane ayisisiya kuloni bandle lizokhoniza nokuthi lisuse esihlalweni sikamongameli. Kube bantu bakithi angazi ukuthi amatitsha azokhala kuze kube nini, lathi sizophila emazweni kuze kube nini. Abatwa bethu basazodubika la kubi, bebubona ubuzima. Akubi bantu bakithi, kubi kwaze kwabuhlungu ba muZimbabwe. Yo
gum shelele. Siyabonga bantu bakithi, siyabonga. Singalahli ithemba. Konke kwenzakala. Uyathi usakhangele ukuthi into izahamba ngalendlela, into ihambe ngendlela ethandwa ngumuntu, hayi khona ethandwa nguNkulunkulu. So ke abantu iqiniso nje lipheleleyo ukuthi ake sikhangeleni ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi. Bantu vele amavoti aqalisa ngizolo, kudale lokho etshontshwa. Amavoti ahla atshontshwa ngo-1980, lathi savota ngo-1980. So kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state. Ingozi nje singayinanzeleliyo sonke yonke sisuka sesithi hayi singena intweni eyi-1 mase sichayiwe chaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke ucabanga ukuthi uza survive kanjani vele kuzaba la mafaulu amaningi esikhala ngawo bantu lapha ithemba sesilifaka ngapi ukuthi asibambaneni singabambana sibe moya munye into efunekayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo ma kutwa kuyavota sithi ma kunobani lobani bani asivoti laba abantu ababesikhokhela beyenze njengathi betshele ukuthi ma kunobani nobani nobani kasivoti njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzeni izeki liya akukazi ukuthi umntaka Thembo Mngadi kuthi umntaka Obhedi Mpofu kuthi umntaka Didi Masimtasa kuthi uthigumira lo abantu labana bevele bengamaprozana uthi bazaba ngabarepula right vele laphana bekungarefa bekusiyagcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe iZimbabwe bantu fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state i-Chinese Centang akuvote China nyabo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa kuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usikelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli solukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamele ukuthi azazi ngedlula ama primary ama Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngubani. Kathesi uBiden uyasihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisa ilizwe. Uza njengoba abantu balapha becampaigna beattack abanye, attacke bani oyicompetitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye, angibona ukuthi ukungakhampaign wakhe ukuthi ubona ngani kuthiwa usewinile. Mina ngibona ngani i-Democratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump ukhankasa lo bani kumbe nguScott kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi akhampeyini ehamba ekhuluma ngomuntu abancintisanayo. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi i-Democratic Party kayilama i-strategy sayo esenzayo njengeparty ukuthi uBiden uzaqalani. Mina angiboni ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uza campaign isikhathi singafika.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile soluvela njalo lolu daba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhulunywa. UTrump yena akakhulanga na? Ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party? Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi, kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani ukuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. Ye ukukhula ukhulile kodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama-Democrats kangawo abakulethayo i-Republican Party, and angiboni ukuthi bengaze bekulethe bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangane. Angiboni ukuthi engadliswa yikuthi kuthiwa usekhulile abesedliwa ngu-Trump. UTrump yena kakhulanga. oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe phakathi laphakathi. Kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azitshe ukuthi yena kungani bona ngani uzakwenza ngcono kulo Biden. Ngoba uBiden lanxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu. Amboni mina ukuthi ukuluphala kukaBiden yikho kungamdlisa. Angadliwa ye ku-election ngenxa ukuthi ama-Americans bathanda nje ukukhipha upresident, bathanda ukubatshintsha-ntshintsha kodwa hatshi ngokuthi usemdala.
Alo-ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano we-SADC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo kodwa ntambama ngo-half past 7.